ukulandela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo owayekhuthaza abesifazana ukuthi baqoquzele imindeni yabo ukuthi iyebhalisela ukuvota kukhetho oludluleyo. Sicubungula ukuthi zambe abantu bazasukumela phezulu na ukuyavota kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi labo abebandla le-CCC abaxotshwa edale lephalamende elesenethi lemakhansil ngempela usuphelile umsebenzi njalo sokuzakhethwa abanye.
Ukurikholwa kwamalunga edale lephalamende lamakhansilas akade qeda kuvotelwa nguZulu kulethe ukudangala kakhulu kwabavotayo ngoba bebekhangelele ukubana bazaphinda bavote njalo ngemva kweminyaka eyi-5. Nanku-ke ama-records la asuke enzeka masinya ngemva kwenyanga ezimbili mangaphambanisi abantu bekhethile sokuthiwa sokufuze bayekhetha njalo. Lokhu kubangelwa ngama-issues abakhona ku-internal party eyakhethwa ngabantu ukuthi kube lokungazwani thizeni okugcina kubangela ukubana abavutayo bagcine besiba-affected ngoba bona bayabekhethile bethi bakhethe kahle njengomuntu wayekhuthaza abantu ukubana baphakame ngobuningi bayivota. Ngiyaqhubeka ngisithi kibo lingakhathali noba ngabe kurikholiwe kumbe ilunga ledale lekhala emandade lilikhethile lishonile, thina sima ngokuthi asiqhubekeni siyevota. Manxa sokubizwa ama-elections siphakame ngobuningi siyevota, sikhethe njalo singapheli umoya. Thina esikufunayo ukukhetha abantu abafunwa yithi, abathandwa yithi.
Bona abantu nxa bevota balolwazi olweneleyo yini ngomuntu abamvotelayo kumbe bakhangela ukuthi uvela kuliphi ibani? Njengoba sibona iningi koBulawayo livotela i-CCC kumbe ibandla le-ZANU-PF.
Abantu nxa befika isikhathi sokubana bakhethe bavote ngesikhathi sama-harmonized elections abakhangeli muntu, bakhangela ibandla abalithandayo. Okubangela ukubana bagcine bengasananzelelanga ukuthi umuntu abamkhethileyo ngabe ngumuntu wendawo yini. Yikho sibona kathesi kungani kusiba lokungazwani nje ngoba abantu bananzelele sokudlula ama-elections ukuthi bangabe bekhethe abantu abaningi abasuka emaswingo bebavotela ngaphe endaweni yemathebeleleni, okuyinto ezwise ubuhlungu kwabanye abasebandleni lesisi bafila ukubana lokhu kakuso into eqondileyo ngokuba labo bebekhona ukubana bangakhona ukubana bathathe lezo zikhundla babuse endaweni zabo. But ngenxa yokuthi uZulu uthe evota ubevota evotela ibandla, azange ekhangele ukubana umuntu ovotelwayo yini, ubevele ekhangele laphana adinga ibandla elithandayo afake nje u-F.
Kodwa ubona abantu besukumela phezulu besiyavota kuleyi i-by-election ikakhulu sikhangela nje labo abesifazana labantwana.
Eqinisweni ukuthi ama-by-elections abantu abayanzanga ukuwaphakamela ngobuningi njengendlela ama-harmonized elections abaphakamela ngakhona. Okugcina kubangela ukubana ama-political party anjengama-CC anjengama-opposition kuleli agcina eluza ngoba ibandla elinjengeZANU-PF liyama-members lama-structures aphilayo. Okubangela ukubana nxa kufika ama-by-elections abantu babaphakama ngobuningi besiyavota, bese kusithi ama-opposition ngoba agcwele lama-sympathizers njalo alama-structures aphilayo abantu babe ngabalutshwana abahamba beyivotela ibandla leli busayo ligcina lisiba yile njani elithathayo kuma-by-election. Lokhu yikho kubangela ukubana abantu bangani abaphatheki kahle ngokuthi kuzaba lama-by-elections kumbe i-by-elections kumbe i-harmonized election. Asiphakameni ngobuningi, siphakame ngezimulu, umama, ubaba, mntwana, khulu, gogo, siphama ngobuningi siyevota sikhethe. Bese ngiletha isixwayiso kumabandla wona la ayiwo adumileyo, ayiwo akhethwa ngabantu, ibandla le-CC nebandla le-ZANU-PF ukuthi abayekele ukudelela uZulu bebafakela abantu bokuze endaweni zemathebelelendi, abanike abantu ilungelo lokubana bazibuse endaweni zabo, internal politics zabo cela-ke ziseve abanikazi bendawo. Abantu bafuna ukuzibusa. I-devolution esikhuluma ngayo asiyenzi, asiyipractiseni kuma-internal politics zethu, ibisikhula isifida to the national politics ngokuba uthi uvele ubone ukuthi loba kungathiwa yamabandla thizeni ngalawo mabili angabusa, kugcina thina abantu bemathebeleleni sivele singabantu esicindezelwayo, sisiselwa emuva.
Lowo nkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu esixoxe naye koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile mhlanga, yikho napha eWashington DC.